ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngontungamidli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Iyabe izalile esikazini manje. So imali yabe izalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo iyabe isepulazini ngafana elima njengoba uphakelima ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi akusesabudia eboda ebhekisa abanye akhisibakashele lapha ngoDisemba insini zakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni.
Sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile.
Ikomiti yephalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba uthi osele ephethe isikhundla sikaMnangagwa okwamanje ngomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga njalo uza kuba entshintshana loMnumzana Kembo Mohadi. Umnangagwa uzaphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Ibandla leMDC lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa uya kukhefu echiya umnotho weZimbabwe uqhubeka utshabalala njalo uhulumende wakhe ekhanya engakwazi lokuthi abambe ngaphi. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Kuyizenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngelanhliziyo enhle esikhathini esikuso kathesi ngesokuthi uZulukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu. Abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazela ukuthi ozithi umongameli welizwe uyafuka nje enzengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuthuphayo kokona ukuthi yazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akanazwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Lokho yikuphosisa uqiqiniso ngoba uningi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Uningi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo kunye okuhluphayo kukhona ukuthi lanxa ekhona umnumzana uMnangagwa akukhanye ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi kefu ulidinga elani yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala ukuphumelela okukhulu omubi kuthi ukuthi vele uhlale sekuphumulene ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi wezimbapho ezinye izimali uhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uthi uzabe dlalisa ngezimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga ledale leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma, yena othi umongameli Mnangagwa ulelungelo lokuya kukhefu njengaye wonke umuntu.
Lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ngusola bazasola into yonke, ungagcina usola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngefike ecaweni usola ukuthi kanti wayo ngihamba ngemasileni irouti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke mteni, ngoba ngiyakhumbula kulo daba lazo lakhulunywa tobona kulabantu abathi behamba eqhuba idonki indoda lelo umfazi, abantu bathi kade inyalo iyahlakele ngaqhuba idonki lothi ligadi bathele ligadile, abanye bathi hawulele shuwa alimzela idonki ligadi libabili kangaka. Ubaba ubaba wagada abantu bathi kade ubaba indawo ngobhare waye uhamba ngenyawo ngoma esesele igadi idonki wena ali woma nangabe ugadi idonki wabese ligadile, abanye basola futhi bathi hayi kadilolele ungashiwo ukaze ahambe ngenyawo ngigadi idonki bayibona thina ukuthi ngibona ukuthi iqale beli doyi langoni. So kuthi ngizothi vele abantu abasuke basuthiseka ngalutho empilweni yakho.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende, kanti la kwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi? Ngoba nanku phela even uthi u-deputy chief secretary okungu-MDC chief secretary okamande ubaba uCharamba ukhiphile istatement esithe sobala ukubona umongameli usesiye ekhefini, kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela epulazini lakithi. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo? Uyabe esepulazini kwaphana elima njengoba ina ngumlimi omkhulu, sibonile amapikiti aku-social media eboda ebhekisa abanye athi bemivakashelele lapho ngo-December insimu zakhe. So ngumuntu osebona hhayi ngizabe ngikhona lapha ngaleyo ndawo, ingabe ekhwaphana ezilimela nje iphumula ekhwaphana epulazini lakhe, pho-ke imali edlalisiweyo yiphi? And then nxa uthi khuma ngoliyona wethi kona into esezenze ngumuntu umongameli kabaziboni kuthi kuthi vele bayeziphoxo bona ngokwabo, ngoba kathenki ungakhangela kule nto eziningi esezidingile esezidingisele ubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi lohulumende obe ekhona ngamuvana.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee, sixoxela ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathelizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Ilizwe libone ukugqonga kwezehlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izehlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa, abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugwi laba. Idale lePhalamende likhokelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenze umhlangano lathatha inyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lungenqatshelwa njani. Umgcinisihlalo wekomiti le umnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owase intanyela izindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Sizakwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegweda eliphalamende omnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemigodi elizweni, sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama-gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa incwadi ezigubana ezombusazo zithi uwenza ukuphenya kusoze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezi ncwadi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kwathesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengoba thesi sizihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo umele sisebenzise khona imalini. Kodwa nxa ngikhangele isekithi esilayo neZimbabwe masosha sike sawubona echaya abantu abangela amacala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuruku la asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokhu akula bufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu ulethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika akwele Iraq izolo. Ele Iran liphosele amabhomba ohlobo lweballistic missile ahamba umango omude adiliza izakhiwo, kodwa kulamuntu ofileyo. Lokhu bekuyikuphindisela ukubulawa komholi webutho lakwele Iran obulewe izindizamtshina ezingelabatshayeli eza kwele Melika ngolwesihlanu lweviki edlule. Kodwa uTrump yena oayethe nxa ele Iran lingavele lizame ukuphindisela ele Melika lizathatha amanyathelo alukhuni, uthe ulesifiso sokuba ele Iran lisebenzelane lamanye amazwe. Ake sizweni amazwi akhe.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people.
Ngilokujabula ukulazisa ukuthi akula sizalane seMelika esibuleweyo ekuhlaselweni kwayizolo. Kulutshwana kakhulu okwawonakalayo lebutho lethu liphephile. Ibutho lethu elikhaliphileyo likhona njalo lizimisele ukwenza laloba yini ukulivikela lina zizalwane zeMelika lomhlaba jikelele. Ele Iran likhanya selidedela emuva, okuyinto enhle kuZulu womhlaba wonke jikelele.
For the world, no American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken.
Ilawu ngamazwi kaMongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, yena othi amazwe omabili kawasoze aqale impi yomhlaba.
Siyakuzwa khona lokho, siyakubona njalo ukuthi iMelika yenze lokho okade kungacacanga ukuthi kungenziwa ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu. Kube sekuthi i-Iran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga. ukuthi sasele iAmerica yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu efika lapho kule okulenza mishina zeAmerica khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nqabe ngalwa kuyakhwela ishuweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke iWorld War ngalokhu osekwenzakele?
Ayikakho oyifuna iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into la nxa kunga America le Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. IWorld War iyabisidinga kube khona boMelika laboRussia laboChina, hayi kakho ofuna ukufika laphana ngoba phela kakho zahlala. Singeke sibe la iWorld War 3 kusala umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezisabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyalokhandwa ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa, kodwa kuyabe kuyabonakala izinto eziningi East ngoba i-Iran izathi zahlasela abangane be-America kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifuni bekhona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana le-Russia le-China?
Angiboni ukuthi kuleli veli ngangenela kuleyo ndawo kula amakhulu. Kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa, lokhu akungenziwa. Okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela, ungananzelela. La mazwe amakhulu, ikakhulu iRussia neMelika, ziyathanda ukuzikana. Ngayo iRussia iseSyria, iMelika ime kwenye indawo, ngayo iMelika iseIraq, iRussia ime kwenye indawo. Ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni. Ngathintana kaba u-general we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Uzolo seveze ukukhathazeka ngesaziso senhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ethi izisebenzi kazisoze zenelise ukuya emsebenzini ngenxa yokungeneli kweholo lazo. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngunobhala we-Apex Council uMnumzana Gibson Mushangu emhlanganweni lentathela izindaba eHarare.
The level at which our incapacitation is raised to is come to a very tense one. We are no longer even able to
sasenelisi khona uya emsebenzini. Isimo sesifike kusibanga esibi kakhulu. Kunje izikole zibulwa ngolwesibili, kodwa amalunga ethu akasoze enelise ukuphendula evela kuzigaba ezihlukeneyo lapho kade bekhona.
Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisayo emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, RTUZ, bathi lanxa bekuzwile okuthiwo ngabe-APEX kabavumelani lakho. Osechiya isikhundla sokuba ngumphathisikhwama uMnumzana Ngqobizitha Nyathi ulandisa ngomcabango wabo lowo.
I-APEX kayithembakali, ikhanyela ama-double standards, kayimeli zisebenza njengokukhuluma kwethu. Thina siyabe sithi imali kayikho, lezikolo lazo zizabe zivaliwe. Khangelani ukuthi imali esikhuluma ngayo imali eyaholwa ngo-December kuthiwa nge-festive season izasebenza ukuthi abantu besebenzise. Ibe yiyo futhi imali eyasebenza ukuthi abantwana bezikolo ibhadale ama-school fees.
Unyathi uthi kabamthembi uhulumende, ngakho-ke kumele asetshenziselwe ezinye indlela ezizokwenza abalalele, hatshi kumelela ukukhulumisana ngomlomo kuphela kungaphumi lutho.
Into eyayenza ukuthi izikolo zivulwe yikuba imali isithiwe izisebenzi iyimali ekhanyayo, iyimali esebenzayo. Nxa kungela mali ephiwe abantu kusho ukuthi le msebenzini wangikhona asiyi, sizawe lokho siseze silindele imali yokuthi ibuye.
Ukukhalaza kwezisebenzi zikahulumende kuza ngesikhathi izikolo sezizavulwa kuyonale iviki ezayo. Abazali bathi bakhathazekile ngale inkulumo yezisebenzi zikahulumende. Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle ukwaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kombiko wabomanyano we-APEX Council Law.
Izisebenzi zikahulumende zilenkinga ngoba yizo eziphethe uhulumende basala bethenjiswa yi-Apex Council izithembiso ezingapheliyo beqilwa nguhulumende. Bafanele bazwisise ukuthi uhulumende esilayo kase uhulumende osuthisa izithembiso. Bona nxa besithi bafuna ukubhadalwa ngama-US dollars, imali iqondana ehambelana nama-US dollars, kabaqinise ngendlela yakhona ngoba sokukaningi bethembisa amalunga abo besithi bona bakhuluma lohulumende, uhulumende ebaqila.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi udubo lweholo elingeneliyo kasilo lwezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa ngolubhekane lezisebenzi zonke elizweni.
Sike sabona betshenisela kumnyaka odlulileyo, sike sabona besiyahambisa ama-petition kuma-ofisi ka-Ministry of Finance, bethuselwa sibili, bethuselwa kwabuhlungu.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi bafisa ukuba ngabe uhulumende uyalulungisisa lolu daba luphele kokuphela. Umhlangano obizwe nguhulumende ngolwesihlanu uza ngesikhathi yabenhlanganiso ezimbalwa ezimela ababalisi sebeveze ukuba amalunga abo engasoze anelisa ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngomunye wabancintisa ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika, uMnumzana Julian Castro, ubonakale eBrooklyn eNew York izolo elosenator Elizabeth Warren esithi usesekela yena ngemva kokuphuma kulumncintiswano. Ngesikhathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithakazelela iminyaka edlula ikhulu labunjwayo ledlula engamachumi amabili ilizwe lithole uzibuse, abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kunengi kakhulu okufezwe yileli bandla okwehlule ibandla lezanu PF eminyakeni engamachumi amane kazibuse eZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa balijayele ihlombe ibandla elibusayo LANC besithi lisebenze ngendlela encomekayo kakhulu maliqathaniswa lele ZANU-PF. Mibili kuphela imizi phakathi kwelitshumi engelamagetsi. Munye kuphela umuntu phakathi kwabalitshumi ongatholi amanzi ahlanzekileyo. Abantu abedlula izigidi ezilitshumi lane, 14 million, bahlala ezindlini ngaphandle kwembadalo ezakhiwe ngurhulumente emadolobheni. Kwezemfundo lakho, munye phakathi kwabadala abalitshumi ongakwazi ukubhala nokubala, kanti kwezempilakahle abedlula izigidi ezine abaphila legciwane lengculaza baphakathi kohlelo lukarhulumente lokwelatshwa. Lobanje kusasekunengi okusafanele kulungiswe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sebephezu kwakho.
The economy, yes, is in a bad shape. There's less demand in the economy.
Siyazi ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, kodwa asilalanga siphezu kokulungisa konke lokho.
All I can say is that we are not sleeping on the job. We know what the problems are, we know what the challenges are, and we are addressing them.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Godfrey Viki uthi kunengi labeZimbabwe iSouth Africa yizwe loluju lochako.
Sikhuluma nje kulezikolo zikahulumende, abantwana baphiwa amabhuku mahala, bafunde mahala, bathola ukudla mahala ezikolweni. Sikhuluma nje eSouth Africa zikhona izindlu ezakhiwa mahala, zitholakale mahala nguhulumende. Sikhuluma eSouth Africa umntwana ozelweyo ezalwa ngabazali abahluphekayo uthola imali ayihola mahala yokuthi akwazi phela ukuthi akhule abe ngumuntu.
UMnumzana Mlungisi Dabalala yena uthi uthathekiswa indlela okuhlonitshwa ngayo amalungelo oluntu.
I-ANC ayizange yaxotsha abelungu, ayizange yaxotsha abelungu, wahlonipha amalungelo abantu. Kwaba lentando yeningi eSouth Africa. EZimbabwe azange sakubona lokho since 1980. Sibona abantu behlukunyezwa bechaywa, befake emajele, benziwa zonke lezi, abanye bebulawa. abayimbenyamara kuzivela namhlanje
lobanjele South Africa lalo lilomnotho osuntengantenga iningi labeZimbabwe bayasebenza kanti imisebenzi le yiyo ephilisa imuli zabo ezisekhaya. Umnumzana Viki uthi kuyethusa ukuthi uhulumende we-ANC wenze konke lokhu ngemva kweminyaka ephansi kwamachumi amathathu ebusa, kanti weZANU-PF useze eleminyaka engamachumi amane uZulu esidla imbuya ngoluthi.
Yondla abantu bayo ize yondle abantu baseZimbabwe. I-South Africa izihambela yodwa ngeke izifaniswe neZimbabwe. IZimbabwe liguso elingelamnikazi uhulumende ophila ngokubulala nokucindezela abantu bakhe. Ngakho ke ngeke ngiyifanise neSouth Africa.
Ibandla le-ANC selihlele umkhosi omkhulu ngomgqibelo esabelweni seNorthern Cape lapho uZulu azathi kwaqa khona kuthakazelelwa iminyaka le edlula ikhulu lizelwe 108 years. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Amabandla amakhulu ezombusazwe athi eleZANU-PF lele MDC ayavumelana ukuthi kumele akhulumisane ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kodwa amabandla la kawavumelani ekuthini inkulumo lezi kumele ziqhutshwe njani. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lomgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo, lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF belabalaleli beStudio 7. Bebexoxa lo Gibbs Dube, njalo uMakhumalo nguye osungula lingxoxo.
Awusoze uthi wena siyekumisana umloda. Uye dingo wakho umuntu uMlamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le. Kanti wena Nkomo wakwakubona ngapho ukuthi wena upasa u-grade 7 mina ngipasa u-form 4 sesiya ku-graduation wena uyegraduata labo form 4 inkokeli ezikupolati zawina amavoti amangaki bala bameli bephalamende abangaki ephalamende. So singazikhathayinja zifihle umphini ake siyekele ukugambelana amanga sitshela uZulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhanye ukuthi sesingaphi namhlanje. Bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananini yibo abantu okumele bakhulumisane nendoda.
Nxa kungathiwa aqalisanini kutsha lina ZANU-PF le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba.
Ngibona ngani le yindaba enzima babathule ekuthinini khona yenzani lokhu nalokhu. Angithi ukuthi singene ku-election after every 5 years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozathaya isicathula egumeni. Manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esibuya futhi esiba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlule ngesofanele ukuthi ngisaye ngaphansi staff plan kwa-team. Angithi phela laphana nxa ngiwina mina i-election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years. Bona ngabalungise imali azivakisayo yizo phela izinto ofanele ngabe bazifundisa bekuhle njani ezifunwa yiyona leyo inhlanganiso yePoland ukuthi bazikhulume kukhona ngane belabanye batho uMakhumalo ukuthi wena wena Mtambaro kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu phina yithe silabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni naliyana kodwa nxa sizase sibe yithi thina sijaja ukuthi bani loba nabafune ngababuye kuhlale phansi kulungiswe zobalethe imibono yabo sithi
Thabisani Ncube pho kumele kwenziweni kwenze ukuthi kulungiswe koko okuhluphayo eZimbabwe.
Ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for izikhwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bafise iqiniso and
siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 nalo Makhumalo MDC lo mnumzana Malaki Nkomo weZANU-PF bekhuluma lo Gibbs Dube. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Ale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.